Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela mthaka zomuhle ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 21 kumabasa 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Akulalutho abalwenzileyo. Kanti njengoba imali yakhona ithe isizi, yaficini izinto sezikhwelile. Ama-gates akhwelile, ama-rates lawa bhede siyayo. Ukudla okuqathekile ama-basics, impuphu ikhuphukile iprice, amafutha lawo kuyafana. Isepa yakugezi, uyabusuzibuzi kanti emsebenzini wakhona uzahamba ugeze ngani.
Uhulumende usengeze iholo lezisebenzi zakhe ezilithola ngedola leZimbabwe ngokuphindwe kabili, kodwa zona izisebenzi zithi incane kakhulu limali.
Namhlanje size lapha ukuthi sizotshengisela ku-embassy yeZimbabwe lapha eWashington DC. SingamaZimbabweans ikakhulu sikhathazekile ngokuhlukunyezwa kwabantu bakithi, njalo sikhathazekile kakhulu ngokusela obenziwa nguhulumende weZANU-PF.
Amalunga ebandla le-TRCC kanye lezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika batshengisele phambi kwesigodlo someli weZimbabwe eWashington DC bekhonona ngokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uBaltema Brito uthi ukunqoba kwabo iDynamos kuliviki kubanikeza intshunkuntshu yokunqoba iYada FC kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usengeze iholo lezisebenzi zakhe ezilithola ngedola leZimbabwe ngokuphindwe kabili, kodwa zona izisebenzi zithi incane kakhulu limali. Kulandela umhlangano awenze lezisebenzi zakhe namuhla, uhulumende wazise ukuthi usezikhuphulele njalo ama-allowances eziwathola ngedola leMelika esuka ku-$200 esiya ku-$250, kubika uBathabile Masuku.
Lumhlangano obuphakathi kweziphathamandla zikahulumende, abameli benhlangothi ezichiyeneyo zenhlanganiso zezisebenzi kanye lasebethatha umhlala phansi bekhulumisana ngokwengezelela iholo labo. Unkosikazi Melissa Chuma, omunye wababalisi, uthi laloba ifakiwe leyo mali akula mehluko ngoba intengo zempahla ezimqoka zikhuphukile.
Akulalutho abalwenzileyo. Kanti njengoba imali yakhona ithe isizi, yaficini izinto sezikhwelile. Ama-gates akhwelile, ama-rates lawa bhede siyale. Ukudla okuqathekile ama-basics, impuphu ikhuphukile iprice, amafutha lawo kuyafana, isepa yakugezi.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi ukuvulwa kwezikolo sokungehlula ngenxa yokungeneli kwemali.
Ama-teachers this month baphiwe $250 xa ukhangela $260, idifference yakhona inkulu kakhulu. Kunzima kakhulu ukuthi ama-teachers athende ama-needs, especially nxa ukhangela ama-fees abantu abalabantwana ama-boarding schools. Ama-fees kwezindawo abo i-cheapest is at $500.
Umnumzana Charles Chinosengwa, owenhlanganiso eZimbabwe National Educators Union, ukhuluma ngempumela yenkulumo zalamhla.
We are not happy with the process how negotiations happened today.
Asithokozi ngendlela okuqhutshwa ngayo ingxoxo zokukhuphula iholo. Sithi siqale ingxoxo kodwa kungabi njalo ngoba uhulumende sethethe isinqumo. Kuyasimangalisa ukuba kungani kusenziwa ngesikhathi lapho umongameli welizwe sithi yena ulendlebe elalelayo. Ukukhutshulwa kweholo ngokuphindiweyo akusisi ndawo ngoba imali sigugudwe yikuqansa kwentengo zempahla.
Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions isithe kufanele ingxoxo ezihlandla lesibili kumele ziqale ngokuphangisa ngoba iholo elengezwe ekugcineni seligugudwe ukuqansa kwentengo zempahla. Imbono yezisebenzi ikhangelelwe ukukhitshwa kungakadluli insuku eziyisikhombisa. Imizamo yokuthola imbono yomphathintambo obona ngezisebenzi, uMnumzana Paul Mavima, loba unobhala wePublic Service Commission uDr. Rosemary Tsitsichoruma, yehlule. Kodwa encwadini elotshelwe ingatsha ezehlukeneyo zikahulumende, uDr. Choruma wazise ukuba uhulumende wengezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokuphethwe kabili emalini eziyithola ngemali yelizweni, ama-RTGS kanye lemali zama-allowances ezigoqela e-COVID allowance isuka kumakhulu amabili amadola eMelika isiya kumakhulu amabili lengxenye i-$200 isiya ku-$250. Kuthi labo abaku-suspension bona bethola amadola alikhulu eMelika i-$100 efakwa kuma-nostro accounts phezu kwaleyo abayithola ngedola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Amalunga ebandla le-TCCC kanye lezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika batshengisele phambi kwesikolo someli weZimbabwe eWashington DC namuhla bekhonona ngokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe okuvezwe sobala ifilimu yomsakazo we-Al Jazeera esanda kwethulwa elesihloko esithi Gold Mafia. Isigodlo lesi sitshone sivaliwe kufakwe isihluthunelo esangweni njalo kungela sisebenzi esikhona. Lanxa uhulumende esithi uzathathela abaphume kufilimu leyamanyathelo aqinileyo nxa bengatholakala belamacala, abe-TCCC loZulu bathi abasolwa laba kumele baboshwe ngokuphangisa ngoba bephume bezikhulumela ukuthi bahuquluza njani inotho yeZimbabwe. Umavela Simhlanga nyawuye weStudio 7 uxoxelo munye wabebandla le-TCCC abakade betshengisela uMnumzana Talent Nyathi.
Namhlanje size lapha ukuthi sizotshengisela ku-embassy yeZimbabwe lapha eWashington DC. SingamaZimbabweans ikakhulu sikhathazekile ngokuhlukunyezwa kwabantu bakithi njalo sikhathazekile kakhulu ngobusela obenziwa nguhulumende weZANU-PF. Kade singakhangela indaba yegolide leyi bayatshontsha bahambe phandle kwamazwe bayethengisa leli golide bezidlele imali ukhangele ezibhedlela into ezibhedlela kulamithi abantu abelashwa ezibhedlela kodwa uhulumende ugcwele amasela atshontshayo. Yikho namhlanje silapha sisithi thina ZANU-PF siyakubona okwenzayo nangakho siyakubona okwenzayo labantu bakho ophashi njava siyalibona ubusela benu elibenzayo kuzocila kathesi lokhu ngesikhathi sama-elections. We are going to vote you sizalivotela liphume ngoba sikhathele ngokuhlukunyezwa nguhulumende weZANU-PF. Siphandle kwamanye amazwe sidlulele amanye amazwe siyahlupheka njengamaZimbabweans asila lapho esingaya khona kodwa silelizwe lethu elinothileyo.
UMnumzana Talent Nyathi ngomunye wabasekeli be-TCCC abatshengisele esigodlweni someli weZimbabwe eWashington DC khonapha eMelika namuhla. Ubekhuluma loMavela Simhlanganya uye weStudio 7. Asenelisanga ukukhulumisana lomeli weZimbabwe eMelika uMnumzana Thaddeus Chifamba ngalolu daba. Ibandla le-TCCC selichotozwe kakhulu ngabantu abagoqela abasekeli balo abaziwayo phezu kweziqondiso elithi lizazisebenzisa ukukhetha labo abazancintisa belimele kukhetho lwalonyaka. Isiqondiso esiphehle inkulumo enkundleni zokuxhumana ezigoqela iTwitter ngesokuthi abancintisayo kumele baveze ubufakazi obukhomba ukuthi bakholwa kuNkulunkulu. Abanengi bathi ibandla leli kumele lichiyane lokuhlanganisa ezokholo lezombusazwe ngoba kulenkolo ezichiyeneyo ezimbabwe. Kodwa abanye bathi iTRIPC iqondile ngoba lesisekelo sombuso weZimbabwe sikhuluma ngoNkulunkulu. Umsekeli wasikhulumeli seTRIPC uMnumzana Gift Wostalosi Siziba uthi akula lutho olubi ngokuthi abazancintisa veje ukuthi bakholelwa kumdali na.
Ungakhangela into esiyifakileyo ku-vetting process yethu, sithethe umthetho welizwe ukubana ke yiziphi into ezilandelwayo kufanele sibe kwazi kubana umuntu imbali yakhe yiphi, igender yakhe yiphi, i-religion yakhe. Lokho akutsho ukuthi umuntu kufanele ethi mina ngiwumKristu, kulabanye ke amaHindu, kulabanye ke abakholwa ke kwezinye indlela, kutshiyane-tshiyene iinkolo zabantu. Kodwa kuqakathekile ukubana sibe zazi, akutsho ukuthi wena nxa ungayele inkolo awusangeni. Kulabanye abangangenela inkolo ezitsheneyo ngenxa yokubana bayarepresenta a specific group or a specific section e-society. So lokhu kuyavunyelwa ukubana kukepthwe ubana sibe lolwazi kubana ke umuntu ke imbali yakhe yiphi. Okuqakathekileyo ngedokhumenti lethu le-vetting yindaba ke yokubana ke siyakhangela kathesi ukubana umuntu ufunde kunganani, ngoba kuqakathekile sibona ngani into ze-competence and capacity. Kufanele kube into eziyazakalayo ukubana umuntu nxa efuna ukuyedalela ephalamende or ufuna ukuya kukansila sibe kwathi hayi ngumuntu ke ola maphepha akwanileyo ukubana singabulali lize lethu ngabantu ababengela kuzwisisa. Ayisikho ukubana ke yinhlanganiso yabafundileyo noma yabangafundanga, kodwa ukuba lolwazi ukubana hayi wagcina ngaphi kuqakathekile ukubana kuyazakala. Ukubana ule criminal record kumbakula kuqakathekile ukuthi kuyazakala. Ukubana ke uhlala ngaphi kuqakathekile ukubana kuyazala. Konke lokhu yimthetho ekhona. Le security ukubana ke imbali yakho imenjani kwezombangazwe siyabe sikukhangela ngenxa yokubana asifuni ukubana sisiya phambili sibe la ma-candidate athunywe ngelabo asiphikisana labo ukubana bebe bezokhoza i-confusion and diversion, ngoba i-democratic struggle isithethe isikhathi eside. Sikhangelele ukubana silethuba lokubana siqedise uhambo lwethu ukubana eZimbabwe kube le nguquko.
Amabizo alabo abazancintisa belimele lizawethula nini?
Sisuka lapha sesingena ke esiqintini sokuvalidate ama-candidate lapha esabe silama-citizen caucus ilizwe lonke jikelele ukubana lawa abazaphasa i-vetting beyamukele ngabantu kubana abantu bekhuluma ukuthi hayi kulaba abathatha abaphumeleleyo ku-vetting lo nguye sibona ngani engasikhokela engu-councillor, nguye sibona ngani engasikhokela engu-member of parliament noma ongasimela engu-presidential candidate wethu we-TRIPC. Nxa siqeda lapho kuma-caucus sizathola amabizo avele ebantwini bese phumisa ke ekugcina esithi i-candidate list okuzabe kuyibo i-final list yabantu abamela i-TRIPC kukhetho luka-2023. Lapho kuyabe kulezi ngcitshi ezimela i-TRIPC ezimisele ukuyatshintsha lokuguqula impilo zabantu kuma-communities ukubana isizwe sisukume ukubana ilizwe lakithi ke libe yi-one of the best performing countries.
UMnumzana Gift Wostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRIPC. Izakhamizi zeWange seziphephela ezibhedlela zakwele Zambia lapho esezidinga khona usizo lokwelatshwa ngenxa yenhlawulo ephezulu yokwelatshwa eZimbabwe. Kodwa kusuke kube lobunzima nxa isigulane sesibhubhele khonale kwele Zambia sokudingwa indleko zokuthwala isidumbu njengalokhu okusanda kwenzakalela enye imuli. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba eseWange.
Imuli yakwaNdlovu eyakhele esigabeni seMatesi isengcupheni enzima kulandela ukubhubha kukankosazana Jambe Nkomo obeleminyaka engamachumi ayisichiyagalombili lanye 81 kwele Zambia ngesonto edluleyo. UNkomo wayethwalelwe kulelo lizwe ngembangela yesifo senhliziyo. Bekhuluma besesibhedlela seLivingstone General Hospital ngolwesithathu, abakwaNdlovu bachaze ukubana umzimba womufi usagcinwe kuleso sibhedlela ngenxa yokusweleka kwemali yokuhlawula indleko efunakalayo kanye lokuthola amaphepha omufi. umzukulu kamufi unkosazana Viola Ngwenya uthi bachapha logogo Malombolombo ngomgqibelo kuviki eliphelileyo ngemva kokususwa kwakhe esibhedlela seVictoria Falls District Hospital sebeswele imali engamakhulu amathathu $300 eyendleko zeambulance owakufuze imthwalele kobulawayo ayehlolwa okujulileyo emtshineni.
Imali ababesibizele yona iphansi kweleyo kade besibizele yona ngapha eZimbabwe, i-300 iambulance ithi suke ngale. Amadokotela angane phesheya balothando. So sithe sesifonela udokotela lwana ovele eZambia wasithi buya nini vini imali enjani lingakayitholi imali zayidinga into eqakathele impilo yomuntu.
Umnumzana Orchard Ndlovu owesigabeni seJambezi ngomunye wezigulani ezilaliswe esibhedlela sikahulumende eLusaka eZambia lapho alatshwa isifo semvukuzane. Laye uthi wayawela kweleZambia ekuqaleni komnyaka wonalo kulandela ukuswela imali yokugada esiya kobulawayo ukuyahlolwa emitshineni kusukela etholakala elomkhuhlane lo ngomnyaka ka-2019. Uchaze ukuthi wethuka etshelwa ngesifo lesi ngoba eminyakeni emine edluleyo wayephiwa amaphilisi awomkhuhlane okuthiwa ngama-piles ezibhedlela kanti ulesifo semvukuzane.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu kusitulo. Mangihlala so ngihlala ngecele. Njalo futhi intula yami sithatha iqansi ibambe eqolo. Intula yangitshaya kakhulu sengisekhanda waseyi-COVID. Ngazothi ngisiwe ekhaya umngane womathando wathi ungagula uhlezi. Wangithwala imoto wangihambisanga esibhedlela. Kuthe ngifika empilo kwathiwa kumele ngihambe ngiyelebhu. Ngathola nzima ngatshaya imali. Just ukuthi ngingene elokuzeni phiwa besika inyama naleyana ngetheatre besenzana. Banitshela ngama-300. Kuthiwa kule unye kuthiwa yi-colonoscopy. Banitshela ngama-350. Ngazikhangetha ivelanda lutho. Ngatshiya ngabuya eForce.
Umnumzana uRichard Moyo, umphathintambo kahulumende, obona ngokwenzakala eMathebeleland North, ulandula ukuthi abantu bahanjiswa zinhlupho kweleZambia ukuyalatshwa.
Ndingathensa imizamo yeSecond Republic iningi esiyenzi ukuthi abantu bethole ukuyelatshwa eduzane. Kulezi mali ze-devolution kuyakhiwa amaklinikhi indawo yonke ukuthi abantu bangahambi more than 5 kilometers umuntu esiyadinga uncedo lweklinikhi and le mithi isikhona.
Umoyo uthi uhulumende wakha isibhedlela esikhulu kakhulu eLupane okuzafakwa khona yonke imitshina engekhoyo. Abacubunguli bempilo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka ophelileyo bethule umbiko othi isabelo seMathebeleland North silezizalwane ezinengi kakhulu kulezinye izabelo elizweni lonke jikelele ezilemkhuhlane ehlupha ukwelatshwa efana lehlasele umuyi unkosikazi Nkomo Londlovu. Bachaza njalo ukuthi kunani labantu abayisilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini 42% elilomkhuhlane we-HIV and AIDS. Iningi labo kalitholi amaphilisi njalo bakhala ngokuswelakala kwemali yokwelapha eminye imikhuhlane. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Community Working Group on Health, umnumzana Itai Rusike, uthi sokuvamile ukuphuma kwabantu besiyadinga ukwelatshwa phandle kwelizwe.
It is very common to see Zimbabweans crossing the border to seek for healthcare services in Zambia.
Kuvamile ukubona abeZimbabwe bedabula besiya eZambia, eMozambique, eSouth Africa, laseBotswana ngezizathu zokuthi kwesinye isikhathi kuseduze ukufika kulawo mazwe, kodwa kubangelwa kakhulu ikuwa kwezinga lokulathwa ezibhedlela zeZimbabwe.
Facilities across the border may have better medication.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Godfrey Dube omele iwange West edalele parliamente.
Siyacelisa ngesikhathi sonke ukuthi ngabe uhulumende uyakunanzelela ukuqhakatheka kwalesi sibhedlela esise Victoria Falls and serving as a tourist point. Kakula mchina ivino owodwa okwamanje osebenzayo.
Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri kaphendulanga imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo weStudio 7 mayelana lodaba lolu njalo ubengaphenduli umakhale khukhwini. Uhulumende lonyaka uphe uhlangothi lwezempilakahle amabhiliyoni phose angamakhulu amahlanu amadola 473.8 billion. Ingcwethi zempilakahle zithi imali lekayeneli njengalokhu okwaphawulwa ngamazwe phansi kwe-Abuja Declaration ethi kumele amazwe anike inhlangothi zempilakahle imali eyisilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 15% kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe ibhajethi ngomnyaka. NginguNokuthaba Dlamini ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls.
kwezivela kwamanye amazwe ukulwisana kubikwa kuqhubeka esigodlweni seSudan iKhartoum. Lanxa kule nkuthazo yokuthi amacele ebutho alwisanayo abeke izikhali phansi. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization ithi kulabantu abedlula amakhulu amane 400 asebefele kulimpi eqale ngempela sonto edluleyo, njalo sokulimale abazinkulungwane ezintathu lengxenye 3500. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uBaltimore Brito uthi ukunqoba kwabo iDynamos kuliviki kubapha umdlandla wokunqoba iYada FC kusasa. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
UBrito ubike ukuba iqembu lakhe lidlama lahle lonyaka esithi ukuthola inkezo ye-Independence Cup abakwenze ngolwesibili ngemva kokubhuqa iDimbare ukwenze abadlali bakhe baqhubekele phambili bezimisele. UBrito uthi umdlalo phakathi kweqembu lakhe leleyada ozadlalelwa eNational Sports Stadium eHarare kusasa uza kuba nzima, kodwa esithi kumele iqembu lakhe linqobe.
The next match is the more important one. Would be a really hard match because Iyad is playing at home.
Sikhuthazekile ngokunqoba umdlalo osanda kwedlula, kodwa sesifuna ukukhuthazeka ukuze sazi ukuba kumele sinqobe umdlalo olandelayo.
UBrito uthi loba nje iqembu lakhe lingazange lithenge abadlali abaningi ngesikhathi somkambo kazibandlela, kusobala ukuba iqembu lakhe lizimisele ukwenza ngcono lonyaka. Abasekeli bechila moya abahlale eHarare bathi bakhangele okuningi kuqembu leli besithi njengoba bengaliboni maviki wonke iqembu labo bazasukuma ngobuningi babo kusasa. Omunye wabo nguzibusiso Ncube.
Siyalicela ukuthi kusasa libuye ebhoreni, ithimu yethu iBhozi, ithimu yezwe lonke ikhona. Let's bring the BF vibe to Harare. Hayilinda ngenkani.
Okusekelwe ngomunye othanda iBhoso, umnumzana Keith Sithole, othi loba nje iqembu leyada livame ukuthwalisa iBhoso amagabha avuzayo, kusasa balakho kunqoba.
Asambeni, siye support abafana bethu bechayi yada kusasa National Sports Stadium. Bakithi bantu bakithi, sithi no to drugs, no to drugs. After party yebhora sicelebrate ukuwina kwethu.
Incitshi kwezomdlalo wenguqu, umnumzana Michael Mpala uthi umdlalo phakathi kwe-Islanders leyada unganqotshwa loba yiliphi iqembu ngoba iyada idlala ibhola elimnandi.
Umdlalo esikhangelela ukuthi uzachaza ngempela ngoba iyada iyalidlala ibhora, iyalichaya. Njalo leya ilenda la iyalichaya ibhora. Abathanda ukudlala emoyeni badlalela phansi. So sizakhangelela ukuthi sibone ukuthi kuzaba yigame ezaphela njani.
Iqembu le-Islanders likuhlandla lesine engalaneni yemihlomelo eyeCasalaga Premier Soccer League lilingana imiklomelo leqembu le-Dynamos elinemiklomelo eyisishiyagalombili 8 ngemva kwemidlalo emine, ukuthi eleCapes United yilo elikhokhelayo kule ingalane lile miklomelo elithumi lane 11 ngemva kwemidlalo emihlanu. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kuhlelo Woza Friday namuhla sihamba lomculi werumba uNjiva, ogama lakhe lokuzalwa nguPhikisani Chuma. Linsizwa idabuka echolocho kodwa icula ikwele South Africa. Lapha iphete idlalatelayo elitsha elilesihloko esithi ibhonga kwezincane.
Salibonani balandeli kuzo zonke indawo. Ngokuzala ngizala onkunzi, ngafunda eThabanda. Into yomculo sengihambe kuyo kakhulu, ngisahamba lensimbi zeJwane. Umdala owayehamba lensimbi zeJwane onguye ubaba ongizalayo uSanjiva. ehamba lensimbi zejwane lami ngangilapho leso sikhathi ngingabuya ngahamba lamavakasha stars eyo futhi eyabomdala uzanjiwe ngabuya ke sengizithayela lami elami hlahla eceleni.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umsebenzi wami ngiwenzela kakhulu eSouth Africa. Abangathanda ukuthi bengithole inamba yami ngu 0670100028. Yinamba engitholakala kuyo kakhulu. Ama-CD watholakalayo kwamanje bengingakazifaki kakhulu endaweni lezi ezama-social media. Kodwa nje ngisazozifaka nakuma-social media kungasiyokudala.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Behlale belindile mpela, behlale belindile ingoma esazokhala kakhulu isikhathi eside kakhulu mpela. Sazoba mnandi. Bese ngikhohlule enye inamba kumele ngibanikeze yona uma ngabe ngingatholakali kuleya eyami eyinye engiyisebenzisayo. Ngu-061 61 29 333 okuyiyo abazonithola kuyo futhi.
Ibonga kwezincane kwezinkulu kayisondele ngunjiva uPixani Chuma ehlabela ke kamnandi lapho esiqibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe Live Talk lamhlanje lapho esizaxoxa khona ngokutshengisela kwabe Triple C eMelika namuhla. Besola ukuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe okuvezwe yidokumentari ye-Al Jazeera. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende usengeze iholo lezisebenzi zakhe ezilithola ngedola leZimbabwe ngokuphindwe kabili. Kodwa zona izisebenzi zithi incane kakhulu limali. Amalunga e-Triple C lezinye izalwane zeZimbabwe esihlala eMelika batshengisele phambi kwesigodlo someli weZimbabwe eWashington DC namuhla bekhonona ngokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe. Umqeqeshi weBhoso uBrito uthi ukunqoba kwabo iDynamos kuzabanikeza intshunkuntshu yokubhuqa iYada FC kusasa. Kwanele mthwaka zomuhle. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.